ukuthi izikolo zivulwe into enhle, i-decision e-right kakhulu yenziwe nguhulumende, ngoba abantwana sebelesikhathi eside bengafundi behlezi ezindlini, and abanye sebe-abusa ama-drugs, sebenatha, sebebhema, abanye sebezithwele ngoba sebelesikhathi bengekho ezikolweni. So i-decision e-right kakhulu, kodwa zingakavulwa kumele kuyenziwe ama-agreements phakathi kohulumende lababalisi, ukwenzela ukuthi zingavulwa kungakabi le ma-disturbances. Kodwa engikubonayo akungakabi ama-agreements amaningi oseyenziwe phakathi kohulumende lababalisi. So lokhu yikho kusadisturba ukuvulwa kwesikolo, yikho kusadisturba ukufunda kwabantwana njenge umnyaka odlulileyo.
Manyathelo bani elifuna athathwe nguhulumende ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus izikolo zingakavulwa?
Abantwana lababalisi kumele bathestwe izikolo zingakavulwa, kwenzela ukuthi kungabi lo mntwana umbalisi ukuthi uyasuka lapho asuka khona lo mkhuhlane lo ezothelela abanye esikolweni. Kodwa singakhangela i-date ekhulunyiweyo ukuthi izikolo kumele zivulwe, angiboni ukuthi kule mntwana or umbalisi uzakwanisa ukutestwa, which means sokule challenge i-safety yababalisi labantwana iyagcina isima-compromised. And singakhangela abantwana abamadolobheni abaningi bangkhona bayagada imchova every day basiya esikolweni, kodwa asikaboni iprogram ekhuluma nge-safety yabo kuma-transport begada imchova besiya esikolweni every day. Yes, uhulumende ukhulumile ukuthi uzaprovida ama-impahla zokuvikela esikolweni, kodwa nxa ababalisi labantwana bengatestwanga kunzima ukube 100% sure ukuthi bonke basafe esikolweni.
Ababalisi bona bathini nxa bekhuluma lani njengenhlanganiso ebamelayo? Bathi bazimisele yini ukuhlaba ijekiseni ye-coronavirus ngobunenge?
Indaba yokuhlatshwa ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-coronavirus, asikaboni iplani ekhuluma directly ukuthi ababalisi amalunga azahlatshwa njani. Kodwa engikubonayo majority bayafuna ukuhlatshwa ijekiseni lona le kwenzela ukuthi bavikeleke emkhuhlaneni wona lowo, kwenzela ukuthi labo bengatheleli abanye. Kodwa asikakhulumi directly lohulumende, asikaboni anything directly ukuthi kuzakhanyiswa njani ikakhulu kumalunga ethu.